abe ZANPF bathi bazatshengisela ngolwesine besekela inyathelo elithethwe ngabehlanganiso yesadakhi eyokusekela izimbabwe emkhankasweni wokukhutshwa kwezijeziso zenotho ezafakwa ngamazange entshonalanga. Lokhu sokudale ukuthi uZulu asole uhulumende ngoba yahlisa be-MDC ukuthi batshengisele kumaviki amabili edluleyo. Ingcweti kwezombusazwe umnumzana Thabani Maligwa uthi lokhu kuveza ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usebenzisa umthetho ngendlela elobandlululo.
Kuyinto edanisayo kakhulu nxa sikhangela ukuthi emavikini aphelileyo enyangeni ephelileyo ibandla liphikisayo nabantu nje izizalwane zeZimbabwe zibe zisaliswa ukutshengisela kakhulu nxa zikhangelelane lobunzima ezihlangana labo elizweni.
Umnumzana Kholwane Dunga usakhulayo eHarare uthe akaboni isizathu sokutshiya umsebenzi wakhe wokuthengisa imkambo esiyatshengisela phezu kwezijeziso zenotho. Zona athi akusizwe eziletha ihlupho ezibhekane leZimbabwe.
Thina soke sitshiya imisebenzi yethu sihambe siyamatsha, akwenzi ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi nangagubha ngokuvala abantu nje ukuthi ama-problems elizwe leli ngama-sanctions. Siyakwazi ukuthi abantu abakuma-sanctions list balutshwana vele. So leyo indlela nje yokuthi edinga isizathu sokuvala nje ukuthi sehlulekile ukukhokhela, sehlulekile ukufaka ama-policies angasincedisa njengelizwe ukuthi siphumelele.
Kunjalo nje umeya wedolobho leTungiza umnumzana Lavmo Mayikho owebandla le-MDC namhlanje utshaywe ngabacatshangelwa ukuthi yintsha yeZANU-PF ngemva kokuba ebhala leyo mabhaleni omkhulu wekhansili uTown Clerk umnumzana George Makunde incwadi yokuthi ame ukuya emsebenzini kuhlolisiswa kungabuyi kwake emhlanganweni yekhansili emele yenziwe khona. Intsha le ibiwa ibisekela uMakunde. Kodwa ingcethi yezombusazwe umnumzana Charles Nyoni uthi kulusizi ukuthi amalunga ebandla liphikisayo aqhubekela phambili ehlukunyezwa kungelanyathelo elicacayo elithathwa nguhulumende.
Ukutshaywa kukameya yinto engalunganga njalo yinto edanisayo ukuthi lapha eZimbabwe into enje ilokhu isenzakala. Kungasenani nje ukuthi uhulumende ubhizi etatazela esala ukuthi akula ukuhlukumezwa njalo ukutshaywa kwabantu. Isinqumo sabo sesitshengisa nje ukuthi uhulumende uzimisele ukuthi alandele amakhansili wonke akhokhelwa yibandla eliphikisayo le-MDC kusiba nenkinga kulowo makhansela ukuze kube nokukhithwa kumbe ukususpendwa kwamakhansela lokuelekthwa kwamakhomishini njengalokhu esakubona sokufuna ukwenzakala kobulawayo.
Lokhu kuza ngemva kwesehlakalo sakobulawayo kunyanga ezedluleyo. Abanye bathi iziphathamandla zikahulumende ziqhubela phambili zinganaki amandla amakhansili kakhulu lapho engamakhansili awebandla le-MDC. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.